Kati sendaba ku VOA Ndebele.
Hola mngela ku Studio 7 namhlanje. Ngolesibili ekuseni kumabasa 2019 mhlaka 30 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje, owayengumphathintambo wezabalwa impi yenkululeko umnumzana Chinga Dube uthi ukungcwatshwa kutsha kwamathambo abantu ababulawa ngesikhathi segugulawundi kumele kwenziwe kulandelwa amasiko ngoba kuyazila ukugebha abantu abafileyo.
Uyaxolisa awuzwathi bhati ngoku uxolise nje ukuthi hayi into le imbi esayenzayo kwakubulawa abantu ukuthi abantu abangenakudlela kuzivikela isakhamizi nje esingelamsebenzi esingelalalito esingelazikhali sibulawa ngumtholo esikhali.
Ibandla le-MDC selilandule imbiko eyethulwe ngumphathintambo obona ngendaba zasekhaya umnumzana Kane Mathema eyokuthi leli bandla liphakathi kokuqoqa uhlelo lokutshengisela ngenjongo yokugenqula uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa.
Ngiyazi ukuthi lokhu sokungenye izindlela zokuthi nje wabehluleke ukumkhipha ngendlela yakade bacabanga ngayo, njalo bebefake imali eningi kakhulu efika i-$6 million dollars. Sebezama ukudinga eminye njalo imizamo lezizathu zokuthi balwise uPresident Nelson Chamisa ngodlame olukhulu kakhulu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Silikhumbuza njalo ukuthi siya live streama kukhasi lethu leFacebook VOA Ndebele, lapho ongabukela lolu hlelo usiphe imbono yakho. Ukungcwatshwa kutsha kwamathambo abantu ababulawa ngesikhathi segugurawundi kumele kwenziwe kulandelwa amasiko esintu ngoba kuyazila ukugebha amathambo abantu abafileyo. Ukutsho owayengumphathintambo wezabalwa impi yenkululeko umnumzana Chinga Dube. Umnumzana Dube utshele uChris Gande weStudio 7 ukuthi kumele kukhulunyiswane lenkokheli yezomdabu andubana kugejwe abantu ababulawa ngalesi sikhathi.
Hayi, mina ngokwami ngithi mina ye uma kuthiwo njalo yinto inyathelo elihle lokuqalisa, kodwa-ke mina okwami ngithi simply asingeneni entweni yokupholisa ukhothwe umlotha. Thina ngesintu vele uma abantu bephambanisene kumbe wenza into embi kakhulu komunye wakho njengokubulala isinini sakhe kuyakhothelwana umlotha. Ukukhothelwana umlotha siyo into enzima nje. Abadala bayakwazi izinduna ziyakwazi ukuthi zingayenza imikhuba leyo kuhlalwe phansi iphele indaba leyo. Ukukhuluma kuphela kuncedi ngoba amanxeba abuhlungu ngaphandle kuje kuxotshiswane. So mina mboni ngathi ukuxotisa kuyaqeda into yonke leyo kungaphindi kusuku.
Yesizwa njalo uhulumende esithi yena abantu sebezavunyelwa ukugebha amathambo ezihlobo labangane bangcwatshwe kutsha. Lokhu ke ngokunye okungaphathisa yini ukuthoba amanxeba la?
Hayi, mina ngokwazi kwami isintu sakithi asivumi ukuthi umuntu agebhe umuntu ofileyo. Kungaba yinto entsha esiyifunda namuhla, kodwa-ke uma abantu babe ukuthi inqeba phongiswa kwegodini elilodwa bebaningi ngobuhluku okunjalo engxenye kungathuba amanxeba ezihloko zakhona babuyiselwe lephuzeni bafakwe bangcwatshwe kuhle ngendlela efaneleyo. Kodwa-ke mina ngokwazi kwami ngangitshela ukuthi hhayi ngesintu sakithi umuntu ofileyo kagejwa. Kodwa-ke ukubona kwabanye yinto e-right ngoba kuyathoba amanxeba abanye uma bekufuna iziningi zibofuna ngoba bayakwazi onke laba abafaka iziningi zabo ziyakwazi ukuthi bafila ngaphi abaningi bakhona. So into njalo
ubona ungani abangasebenza ngcono udaba lokuthi kukhumiswane umlotha ngobani, nguhulumende kumbe izinduna?
Hayi, izinduna kungcono ngoba isintu uhulumende yamapolitician ukuyeza namhla abanye sebesiqiwa kuyimpi unjani njani. Kodwa uma uxolisa awutho njalo, uyaxolisa awuzwathi bhati ngokuthi uxolise nje ukuthi hhayi into le imbi esayenzayo akukhulelwani, but ungafaka ingafika ama-politician akutshela okuningi sekucalisa ukuthi sebedinga indlela yokuzivikela labo ukuthi hhayi njengoba abanye sebenzithi kwakuyimbi, kodwa siyakwazi ukuthi okungayisyombi kwakubulawa abantu kuphela, abantu abangeka indlela yokuzivikela. Impi ngenxa yokuthi abantu abalokhuzayo behlangana bahlangane besidwa bonke, omunye aseleyo yimpi, kodwa isakhamizi nje esingelamsebenzi esingelalalutho esingelazikhali sibulawa ngumtolesikhali, ayisikho kulokhuza lokho, asiyo nto esingathi yimpi leyo. Yikho impi zamabizo atshiyeneyo, kule-conventional war, kule-gorilla warfare, kulani kule-civil war, kule massacre, kwe-genocide, kulento ezinjalo ziningi-ningi ezitshiyeneyo. So uma usuyathatha uphambanise le eyokuthi eyokubulala abantu kwakuyimpi, yena umuntu wayengavi lawe, hhayi asiyoqiniso.
Lo ngumnumzana Chinga Dube owake waba ngumphathintambo wezabalwa impi yenkululeko kuhulumente, ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Ibandla le-MDC selilandule imbiko ethulwe ngumphathintambo obona ngendaba zasekhaya umnumzana Kane Matema eyokuthi leli bandla liphakathi kokuqoqa uhlelo lokutshengisela ngenjongo yekugenqula uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Embikweni awethule izolo umnumzana Matema uthe ule mbiko ekhomba ukuthi i-MDC ijonge ukugenqula uhulumende ngemva kokuqhuba umhlangano wayo omkhulu we-Congress ngenyanga ezayo. Kodwa umnumzana Nkululeko Sibanda oyisikhulumeli somholi we-MDC umnumzana Nelson Chamisa uthi akusoqiniso okukhulunywa umnumzana Matema.
Udaba olukhona olusegcineni ngolokuthi iZANU-PF izame ngamandla amakhulu kakhulu ukuthi ikhiphe uPresident Nelson Chamisa ekukhokheleni ibandla le-MDC. Ngiyazi ukuthi lokhu sokungenye izindlela zokuthi njengoba behluleke ukumkhipha ngendlela ekade bacabanga ngayo, njalo bebefake imali eningi kakhulu efika i-$6 million dollars, sebezama ukudinga eminye njalo imizamo lezi zathu zokuthi balwise uPresident Nelson Chamisa ngodlame olukhulu kakhulu. Ngiyazi ukuthi konke lokho akusize kusebenze, kuzaswela umsebenzi yakhona kwese sekuboneka kusenzakala ku-Congress ye-MDC ebakhona ngo-May 24 kusiya ku-26.
Kodwa uhlelo lokutshengisela phezu kokoma kwempilo uMathema athi elizavika ngalo lapho selizama ukugenqula uhulumende lilalo yini?
Abantu beZimbabwe njengezizalwane zomhlaba wonke jikelele balelungelo elikhulu kakhulu elokuthi batshengisele nxa ukuthi kukhona izinto okufanele ukuthi bazifikise kuhulumende kumbe kulaba abazenza abaphathi intambo zikahulumende. Ngakho ukuthi uMathema angazama ukuthi acatshe ngemva komunwe esithi ufuna ukudinga ukuthi kungavunyelwa ukutshengisela kwele Zimbabwe ngendlela yokuthi kwisizathu sokuthi uhulumeni uzagenquka, ngibone ngani uyalahleka kakhulu nxa bangalalokhu besenza ukuthi iy'ntengo yezinto lempilo yebenzima kwale Zimbabwe kungaba khona ukutshengisela kusenziwa izalwane zeZimbabwe njalo zikwenza kusemthethweni njengokutshengisela okwenzakalayo ngo-November ka-2017 izalwane zeZimbabwe zilalo lelo lungelo lokutshengisela.
Esikhathini esiningi siyake sibone nxa uhulumende ethe waphuma sidla amalahle kanje echinga ngendlela uMathema abechinga ngayo, okulandelayo kuvama ukuba yikubotshwa lokuhlukuluzwa kwabantu. Libona ngani yikho okuza kwenzakala yini lokho, kumbe bekungamazwi okwethusela kuphela?
Hayi, kusegcekeni impela ukuthi uhulumende ulungiselela njalo ukuhlukumeza abantu lokubulawa kwabantu ngendlela engekho emthethweni. Kodwa kufanele sixwayisise ukuthi lezi zenzo azisoze zalalokhu ziphongwenziwa kungekho abakuhulumende abagcina bethole izijeziso zimqoka kakhulu ngibona ngani izijeziso zizagcina zibavakatshele laba bantu nxa bangalokhu becabanga ukuthi ukubulala abantu kuyenziwa njengezeneze kungabi nakuboshwa okukhona kwabe beqamula umthetho lebedlalisa lamalungelo abantu.
Lo ngumnumzana Nkululeko Sibanda isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa umkhokheli webandla le MTC ubexoxa icingweni lontungamile inkomo we Studio 7. Ngesikhangele eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba lemsakazo etshiyeneyo. Idale lePhalamende selilungisa ukuthi imithetho yokhetho oluzayo ngomnyaka ka-2023 olokudinga umongameli lamalunga idale lePhalamende laweSenate kanye lamakhansila lube ngolukhululekileyo lungabi lokuqilibezela njalo litshengise ukukhululeka kwabantu elizweni. Iphephandaba leThe Herald lithi lokho kuvezwe isikhulumeli saleli dale umnumzana Jacob Mudenda ekhuluma eZimbabwe National Defence University izolo. Abasekeli beqembu leHighlanders sebeveze imbono ehlukeneyo ngendlela iqembu leli elidlala ngayo kumidlalo yeCastle League Premier Soccer League. Abanye besithi umqeqeshi wabadlali uMadinda Ndlovu labanye bakhe kufanele bebophe ziqine kodwa abanye bebasekela. Iphephandaba leThe Chronicle lithi iqembu leli lilokhu lingakanqobi ngitsho la kumdlalo owodwa njalo kucunule abaningi ukuthi linqotshwe liqembu elisacathulayo eleMoshowane Stars 0-0 eHarare ngempela sonto okuthiye ibhoso ikuhlandla lethumi lanhlanu njalo ile miklomelo emithathu kuphela kungalane yemiklomelo. Okwamanje ke asilaleleni amazwi abalaleli beStudio 7 abesethulele imbiko yabo ukubana sidlale khonapha emoyeni.
Linjani lapho ku Studio 7 likhuluma lenye indoda lapho ehlala eThekwini abathi ngumsocks. Ngithi namke mphawule ngendaba le yombhuqazo yoground lo abantu laba abambiwayo lapho ngabantu bezanu PF lapho basijwayela kabi nje abantu bezanu PF. Basivusela amanxeba kudala ilaphe se uyabona mawuzomba umuntu uqala ukubona amathambo uqala ukukhala kasha uyabona nje ukuthi le government kamnankwakwa ukudelela abantu lokho. Mina ngibona ngathi isolution engcono okuzowenza ukuthi sixolelane lapho ke ukuthi umnankagwa uvice president wakhe lo uChibengwa uParents Period nayo yonke le mfucufucu le eyaphatheka kumbhuqazo yokuground singaxola uma bengathathwa befakwe ekhulukuthu beke besiye kusirobha nje labazali bethu nje barobheke emakhaya kuthiwa bambele izihlobo zabo. Laba abalezihlobo ezaphoselwe ebhalagwe bona zizombiwa kanjani ebhalagwe? Abazikhiphe phela nalezo ezilapha ebhalagwe ikakhulu lobaba lowezana bathi ngubhilivu kawule lo nguye-ke umdayisi yibo abadayisi labo abadayisi isizwe sikamthwakazi. Izanu izathi sibaxoshile laba bantu bazosihlupha futhi ngapha komthwakazi kithi. Thina kahle kahle abantu besishonini abasiniki umhlaba wethu lowa komthwakazi besale leZimbabwe yabo.
Ya lapha kuyahlupha la umnangako uChamisa bayafana nabantu labo amakhando abo awomile akakho uvumayo ukuthi yena uyehluleka. UChamisa wadliwa yikhodi ingabe yena uyavuma nxa ukuthi uzwela thina amaZimbabwe ngenxa yokuthi yena ukhangele ukuthi ufuna ukuba ngupresident kafuna ukuzwela amaZimbabwe afale nxa abantu bengafa bonke uzasala ebusana kavumele umnankabha ukuthi wawina uzazama ngo-2023 ukuthi ibandla lakhe liwine. Lokhu akwenzayo lokhu akula ngqondo. Nxa kuthiwa umnankagwa kalangqondo loChamisa kalangqondo kanye lalabo uChamisa abamsapotayo ukuthi ale lokhu iwomise izinto thina siyafa indlala bona badla basutha labantu ababo bafunde izikolo ezingaphandle kwelizwe. Studio 7 alike lilimuke umuntu lo abathi nguChamisa lo mnankagwa ngabantu abafana nayo xathu akula mehluko. Ngiyabona maZimbabwe loko kwakugrawundi loku ukuthi kuthiwa hey ama it's what abantu bageje amathambo wathinithini kuthonisiswe akusoze kwasakwanceda lutho. Umuntu ofileyo ufika uyazakala ukuthi abantu bonke babulawa yi-ground ewusala ukuthi nxa begejwa bangcwatshwe kuphela i-government ibhadaliso ebhadala khona ibhadale ebubhadalayo nothi loku kuthiwa ye ama-expert wathinithini na mbona uncedo lwakhona ngombono wami ngibona naw kungcono ukuthi kukhulunyiswane because izanu yizanu kathesi bengabuya thesi bathi bazokhulumisana indlela yokuzolibulala lona elikhulumayo lona bazalitshintshela kusasa abantu laba basebenza njengonwabo kufana labothamisa babe besebenza labothokozani khulu bantu batshintsha abantu amandebele nama-disident bantu amandebele lokhu bamhlezi emuva lokhu bemlandela bona kuthiwa ngama-disident lokhu akusoze kwafa kwaphuma engqondweni zabo engangena layo uzayenza njengomnankagwa lomgabe wakhe ishona lishona
sanibonani basakazi abahle igama like banda upresident sebulele ilizwe emasono nangako eliqedile ilizwe wakhitshwa abantu or wakhitshwa abelungu emapulazini bahanjiswa emazweni angaphandle kwabekwa abantu abamnyama manje sokukhishwa thina abantu abamnyama futhi emapulazini babe sishiye lokho esilapho phumini mele ube suphandle hhayi lokho manje liyakubona ukuthi hhayi ilizwe vele selifike elimoshakele sibi ngoba thina siyafanana labelungu abelungu labo bakhishiwe nathi sesikhishwa sokungcono ukuthi ngabe abelungu baseduze sibalethe back bazosikhokhela ngoba thina abantu abamnyama ukuthi sikhokhelane hhayi khanye ukuthi kwehlula akwehlula ungabheka ukuthi abantu emapulazini sebeyakhe njani hhayi bayaphila ukudlula abantu bemareserve so nakhona hhayi bungamelanga kwenza kanjani sokufanele ukuthi basikhiphe basibeke kwezinye indawo basinakekele njengabantu kade sesiyakhile kasiyali njalo endaweni zona lezo abasikhipha kuzo kube zindawo ezibekwa abantu abazovula amabhizinisi for sure abantu abamhlophe manje akukwaziwakali nokuthi umuntu omhlophe okhona onguye othi naye uzovula ibhizinisi ngubani akaziwakali bona sebeqala ngokukhipha abantu bebekana bona ngezikhulu hhayi yabona.
Lawo ke ngamazwi abalaleli bethu lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu eliwathumela kuWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Isizalwane seSomali uHalima Aden, obukisa umzimba lempahla, oyisupermodel ohlala eMelika, ube ngowokuqala ukubonakala kugwalo lweSports Illustrated egqoke izembatho zokuntsheza emanzini, iswimsuit, kodwa ezivala umzimba, ezebhekini kanye lezokholo lwesiMoslem okuthiwa yijihab. Izambatho lezi bezimvala umbuso wonke ngaphandle, bezimvala umzimba wonke ngaphandle kobuso. Njalo kuthiwa lokho ngokuqala ukuthi kubonakale i-supermodel itshengisa impahla zalolu hlobo. Uhulumende we-South Sudan uthi uzabhadala amadola ayizigidi ezizinkulungwane nenkulungwane ezingamakhulu ayisikhombisa zamadola i-$3.7 million kwinkampani yeMelika i-Gainful Solutions ukwenzela ukuthi yenqabe ukusungulwa kwedale le-African Union South Sudanese elifuna ukuphenya lokugweba labo abadala amacala ngempi yeCivil War. Senzakala eMelika namuhla sicubungula umkhankaso kaMnumzana Bernie Sanders webandla lamaDemocrats ophakathi kokuqoqa usekelo lokuthi akhankase ukukhetho lokudinga umongameli weMelika ngomnyaka ozayo. Engaphumelela ukukhetho lwamaprimary elections aleli bandla uzancintisana lomongameli Donald Trump owebandla lamaRepublicans, yena oyabe esencintisela ukubusa okwesigaba esesivili sombuso wakhe i-second term. UMnumzana Sanders wanqotshwa ngunkosikazi Hillary Clinton kuma-primary elections okhetho oludluleyo, kodwa waqala wasala okwesikhathi emisane laye, abanye sebesukile. Iningi lalithakazelela inhlelo zakhe, ikakhulu elabatsha nelokuthi ngayenza ukuthi bengasabhadali, kungasabi le mbadalo ephezulu kwizifundo zekolitshini. Sixoxele ngcwethi ecubungula izombusazwe uMnumzana Dumaphi Mema oyisizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika, yena esiqale ngokumbuza ukuthi kambe uMnumzana Sanders kasoze athwalisane amagabha avuzayo yini lo Mnumzana Joe Biden laye ofuna isikhundla esifanayo.
Bona bazanika isikhathi esinzima sikakhulu, ungaqalisa ukuthi ama-state ajini aqalisa ukuvota kuma-primers. USanders ulama-supporters amaningi ebantwini, i-young people, abangalibamthakazelela ngama-policies akhe. Kakhulu uyaprothembisa ukubana angangena esikhundleni into zama-student loans lezi uzakwazi ukuzikhipha ziphele. So mbona ngani uSanders uzanika uBiden isikhathi esinzima, kwaze ncintisane kuzokufika ucingeni uzebakhetha ukuthi ngubani phakathi kwabo babili.
Ye, kodwa sesikhangela isimo sabo bobabili, nguphi ongamukelwa ngabantu?
Mbona ngani uBiden engamukelwa ngabantu? Umuntu othandwa ngabantu, umuntu ohlala ethabile phongukuhleka labantu bonke. So even nxa uhlangana la esitridini umuntu okanye ordinary, nxa ehamba esuke emsebenzini esiye emzini wakho uhamba ngesitimela, kanti into ezingezimangalisayo, it's very simple. USanders la umuntu o-right kakhulu, kodwa ngani ubona kwami somuntu lwano lobudlelwano labantu obuhle. Yesu le lama-policies awakhulumayo asusekayo anganangcono, kodwa i-connection anayo nabantu bona ngani ayifanani likaBiden alayo nabantu njalo.
UMnumzana Bernie Sanders kuthiwa khona eqalisa nje ukuba yisikhulu ukuthi usele izigidi ezimbalwa zamadola. Kungabe kungamsiza lokhu ngumba abanye bale mali edlula lapho bengenza ngcono kulayo?
I think imali ngokwayanceda ye, kodwa ikhona tesiyakhona icine futhi. Imali lezinto zithembisa abantu kumele ukuhambelana. Umuntu okhankasa engaba le mali, kodwa nxa into apromisa ezithembisa abantu zingafunwa ngabantu, imali kuzincede. So konke koku kumele ukuhambelana, imali yakho engenayo, lezinto zithembisayo ebantu ukuthi ngizatshintsha ilizwe lenhlala kuhle yenu ibe nje. Nxa ukuhambelana hayo uyaphumela. USanders ye kuphuma ama-report kwana hayo useyimillionaire naye. Ngingazi nje ukuthi abantu bazamkhangela njani, njengoba last time ngo-2016 wayekhankasa njengomuntu omele abantu abangelamali, abantukazana nje. Manje kathesi la seyisikhulu sibili, asazi ukubana ama-messages akhe azahambelana yini le campaign yakhe. Sizamile sibona abantu bazavumelana na yini.
Lo uMnumzana Dumaphi Mema, ingcwethi yecubungula ezombusazwe eyisizalwane seZimbabwe esihlala eMelika, sixoxelaye eseDallas eTexas. Okwa Amanje ke sesilethulela umculo ohaya iqembule Highlanders siuphiwa ngabafana bakagodlwayo. Sikhumbule njalo ukuthi iqembule lilokheli sems lingani lingemuva kwamaningi kumdlalo ye-PSL. Lanxa abanye abalandeli balo besithi hayi ba lokhu belisekela, abanye njalo bathi inhloko yomqeqetshi waleli qembu uMadinda Ndlovu kabophe siqini.
Lisibona sinje sazalwa sisapoti haile siyaita haile Lisibona sinje sazalwa sisapoti haile siyaita haile Sathi tulwa yingu sisele lumande mwana Sathi chula ingu Sisege lumande mwana Lenkunze mnyama le Nge amadoza wethu Lenkunze mnyama le Nge amadoza sizwe Yite kazini Yite kazini Musani usikota weva hozi Yise kazini Musani usikota weva hozi Yise kazini
Bafana bakagodlwayo lokhu bebaqamba ke abasekela iqembu leHighlanders. Singazi ukuthi uMadabudabu ngubani, kodwa hayi kulamabizo amaningi lapha. Singaqhubi uhlelo lwethu besikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Umnumzana Chinga Dube owayengumphathi ntambo wezabalwa impi uthi ukungcwatshwa kutsha kwamathambo abantu ababulawa ngesikhathi se-Gugurawund kumele kwenziwe kulandelwa amasiko esintu. Ibandla le-MDC selilandule imbiko ethulwe ngumphathi ntambo obona ngendaba zasekhaya, umnumzana Kane Matema, yokuthi leli bandla liphakathi kokuqoqa uhlelo lokugenqula uhulumente. Hayi ke sibonge ke abalaleli abade besilandela kukhasi lethu leFacebook silo Jason Maphosa. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.